Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuzibandlela 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izulu elisikhukhula libhidliza izakhiwo ewange.
Mina ngihlale ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but laze ba-serious ngama-5 a.m. at 10. Okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods.
Bathabe okumangalisayo asebethole indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Kujabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo, lokho engizama kuphethula but kuze kwavuma njengoba sengikhona lapha sengizoqala ukufunda kusasa.
Akuqedakali okwenzakala ezikolo ngesikhathi abanye ababalisi bekhalala umsebenzi.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi babhidlizelwe izindlu zabo, balahlekelwa ukudla lempahla etshiyeneyo ewange ngomgqibelo kuze kune izulu lesikhukhula. Abakhulume lentatheli izindaba zomsakazo weStudio 7 bathi kabazaki belibone izulu elinenkangaka ewange eline amanzi angena ezindlini akhukhula impahla lezifuyo ezigoqela inkukhu, imvundla lezinye. Kubikwa ukuthi akulamuntu obulewe lizulu leli. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohlangothi olubona ngokuhlenga abasengozini ole Civil Protection Unit ebikwa ukuthi sizama ukunceda ababhidlikelwe yizindlu. Omunye walabo abalahlekelwe yimpahla ngukosazana Sophia Monkuli ohlala ewange.
Mina ngihlale ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but laze ba-serious ngama-5 a.m. at 10. Okokuthi in 3 hours laqala ukwenza ama-floods langena ezindlini ezise number 3. Then endaweni yase number 1 khonapho ewange lakhukhula izinto eziningi, ama-properties endaweni okuthiwa kusema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels, tipulosi so much property. Then endaweni yasema-F e-number 1 again lenza into efanayo. Endaweni yasesendela then lase-DRC eMpumalanga veliliningi kakhulu kokuthi asikaze sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha, ingena phakathi endlange iminyango lobivaliyeke, ingena ama-properties amaningi abe manzi aphula labo. Thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezu nyana mbijani, but laba abasezindlini ezisethu izandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level, andiyahle libona ukuthi lobo kwali kitchen unit kungathiwa window level siyalisika ngaphi lapho esisiwa khona ukudla. Ukudla okuningi kwaba-4 years sivele kakhulu sikhala eZimbabwe lapha, sikhala nge-millimeter. Impuphu yonke nje sikhuluma sinje, le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo, sesifunga ukuthatha yona lesi zama ukuthi sifomise sigoqozele abantwana ukuthi.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far, especially number 3 akula ngisho lo yedwa simbonileyo ofikileyo. Ngisho lezi ndlini esihlala kizo ezekhampani, ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona. They just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona, but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubomakhwikha akula abafikileyo, just we come and check.
Unkosazana Sophia Monkuli isakhamuzi sewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thulani Moyo osebenzelana lomela iwange central edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Le ndawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli elikwanise ukuna izolo ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokho elingagasanga kumbe lingamanga ukuthi lini kwasekusiwa le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama-flat ezikhangelele njengokuba e-number 3 esingathi kusemakhwikha le-number 1 okuthiwa kuselwendulu le-mpumalanga okuthiwa kuse-DRC le-senderera yizindawo esingathi yizo ezi-most affected ngama-flat lawo.
Singathi ke abantu bangapi khonapha nxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu langendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damaged ukuthi okunye kwangkhona kabasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sukhangela-ke ezokudla lapha pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, ama-councilor akulezo indawo okusho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi labo abakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene le-civil protection unit CPU owalapha e-Wange district wasesithi labo basayenza i-statistics zabo le-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakale ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcinwe khona ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulobunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hhayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hhayi labo ababefike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye okuncane kodwa asikabi le proper system sibili engasingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.
Umnumzana Ntulani Moyo usebenza ehofisini kamnumzana Daniel Molokele omele iwange central edale lephalamende. Sebeyitholile indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi abanye abancediswa ngabantu abambalwa abenza ukuthi bahambe eHarare lapho ukuhlolisiswa khona izifundo zabo njalo lokuzimisela ukwenza umsebenzi okhangelana labagulayo. Wakulabantu phose abafika ikhulu lengxenye ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Bajila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede.
Ongenisenlelo yazingithabe kakhulu cause finally ngizangithola ithuba ukuthi ngithole opportunity yokuthi ngiyenze ukufunda. Amuni ngikuthana ngisebenze nzima ngathi ngithole i-opportunity yokuthi ngingenisele indawo. Ngangazama ngo-2018 kwenikwaseyila abangaphumelela, ngazama 2019 finally kuze kwaphumelela like this year ngo-2020.
Omunye njalo nguThembuluwo Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngiyifuna kakhulu leyo, lokho engizama kuphethula but kuze kwavuma. Into kade ngikhona lapho sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November laphana kuphuma i-intake yakhona yikho kuqala kwami uku-aplaya. Manje into ekade ngizimela ukuthi bengingela ama-resources oku-aplaya ngiya ngama-bundle lolwazi lwakhona ukuthi ku-aplaya njani le mali ngisiya kuma-interview yikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi nje but hhayi bebesincedisa. Noma ngikwanisile u-apply but ngingasathola ngendawo but hhayi bebezamile sibile ukunceda.
Singathi wahamba kulokho okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
ama interviews ya ukuthi sahambe kupheni bebethe sibe ngabo ekupheni ngabo half 7 but then sasuka sesiqalise ama interviews sokulate ntambama ngabo 3-4 sasesidiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha imbuzo yangikhona kwabuye enye imbuzo esasingayi-expectanga nganikho lapho kwaba nzima khona ngale kuma-interviews angikhona.
Umnumzana Mlungisi Dube uchasisa ngokwenzakale kuhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Abantwana abangafika i-150 ukubana be-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba abangu-150 kwasekubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Base behamba kuma-interviews abanye baya e-Parirenyathwa abanye baya e-UPH kobulawayo. Ku-50 zenezi ezahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukubana batholile izindawo zokubana beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kwele Zimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka eMathabeleland leNkabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijiyeneyo. Sokule viki kuvulwe izikolo, abazali abaningi bekhonona ngababalisi abakhalala umsebenzi besithi bafuna iholo elikhuphukileyo elihambelana lesisindo sedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu bengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi, njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Nje singathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lemali eleMelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena afake icushion sikwalile njengenhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sathi thina asifuni kuba uhulumende belokhu esicila njalo nje item mayiqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokhu kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kaboni ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamatitsha ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi, njalo imali bacine ukuhola kungo-December mhla ka-17. Kanti ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yabo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo, njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lama-$50 eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezitshiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe, i-3033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu zisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuchiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Nozipho Ndimande, isakhamuzi sakobulawayo.
Obusezikolo kunzima kakhulu, khathesa abantwana bashonela ukudlala kulalutho abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele sibekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Ngambo o-20,000 ngetemu eyodwa siyayihola ngaphi silapho eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into eyenzakale ezikolo la, zivuliwe izikolo, but akula sayini ukuthi izikolo zivuliwe kuyafundwa or what. Abantwana behlezi phandle, kuthiwa umisi wabo wawo obafundisayo kakho, asazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Udubo lwamatisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuya ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi vele kunzima. Ngapha ifees yabo ibhadayela ifees langikhona le edurayo noma even i-government ithe bengayo khwezi ama-prizes kodwa ama-school fees akhweyile vele. Abasebenzisa ama-school fees last year.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi intambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Sike silethulele ezamasiko.
Benganamasiko senziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Namhla siyaqhubeka ngodaba lwezindlini. Kambe uhamba njani ezindlini nxa umama seziyakuthi usehlalele abantu bakhe? Kuyaba sekutheni? Ngilo baba uWinos Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Lo mama usakhile Liline uMadube, la ingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngavelisa umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishali labantu abantu. Uyake uvelise ubone ukuthi akusela ukuthi uyalungisa. Kumele ukuthi noma usuka, hamba lengane zakho. Lapho uzalalise khona dlana lengane zakho. Ungalali nesiqu somuntu wahomulele imizila 1-1 iyaye ingathamazile lakho. Ungathi ngizahlayela abantu abamhlayela ukudubeka, ngizahlayela ukutshaya, ngizahlayela ukuhlukuluza. Phuma, hamba. Yela ilungile lakho, leli lungile labantu bakho. Ikusasa yabo isezandleni zakho.
Ye, baba Dube, akuvame kanganani ke emadodeni?
Ye, abantwini besilisa ukuthi ade sengihlalela abantu abami. Akukho kungaba khona kodwa kakusimvama. Abantu abezwakala kakhulu bekukhuluma lokhu ngomama. Isintu siyatshona njengala kodube. Silevika abadala nxa kwakuphuma lawo magama. Kwakulento eningi eyabe sisenzakala. Ikakhulu ngakhuluma isintu esizikileyo. Asithi ekhaya lapha sokuphila laba bantu sokuze kwafika esibangeni sokuthi engcenyeka kuselela ngubo eyenza eyenza thwaye ekhaya la. So umama lo ngaye ngabe sesizile ekhaya, sesihlalele egonkwana ngiye lo sethinti ngihlalele abantu abami ngoba okunye okukhulu kwamsusa kwabazazabuye lapha esikhathi sesihlala babuya bekungasekho. Angalikhupha lelo lizwe ukuthi lapho sengizihlaleleleni abantu abami. Ngifinti ukuthi sathi la magama samanye azikileyo ayabe nje ezekelisisa izinto kodwa ekhuluma ukuthi kuyenza. Kodwa liqiniso liyabe kuleli hlupho. Umama ngayithinta ukuthi yena kusekhathi ngakulokuhlukuluzwa kwesikhathi ukuthi usutshaywa. Ngibita nambita usutshaywa. Kanti besengibuza ukuthi two manje ukuhlala kwabo uhlale abantwana kulokhu hlala utshaywa kokuphela ukhonapho usihlalele abantwana. Utshaywa physically sibili nxa utshaywa. Akula sizathu sokuthi ngathi mina ngihlalele abantwana ngoba kambe ukuthi isikhathi angithi kutshaywa lokhu kungakufaka engozini yokuthi imali kumbe ufe. So abadalini ezilini babekwazi ukuthi kuyabe kukhona okunye osekufinyile phakathi kwalaba abantu ababili. Omunye umama uyathi ngizakhulumela agama lokuthi mina hayi lapha ngizesengihlaleleni abantu abami. Uyake sitsho sikhombisa ukuthi hayi okuninginingi elingakukhumbula ukuthi empilweni umuntu wendileyo abantu abahlezi babili bethatheni kukho mina lapha kimi vele kakusekho. Kuze kuswelakale nokukhulisana kuhle. Bese kuhle kuchasa yonke into bakuthi akusakhulisani kuhle, akusembathwa ndawonye, akusathini tata ukuthi ukuhlale lapha ngithi sengihlaleleni. Kwabantu abamthethukisa abantu abafiki.
Ye, igqiba khonapho ke Madube phosele ukugcina mama.
Asihlalele imbono abantwana ngesizathu esiqondileyo. Kodwa nxa kuyisizathu sonso sokuthi siyahlukuluza ezindlini ngokutshaya nezami domestic violence, hayi hamba angishiya abantwana. Into ngumama uyalwa uyavuka alwe nabantu abakahambe labo.
Ye, vala khonapho babadube.
Hayi ngaba kuhlukuluzwa umuntu ongumama ehlukuluzwa lokhona ukuthi thina ukuhlukuluzwa komzimba ngokutshaya nangokuthini. angiboni isizathu sokuthi ngathi ngihlalele abantu abamunye akube kusikuluzwa. Yikho ngithe mina kwesinye isikhathi zagcina udimala kumbe ugcine ufihla. Kungangcono kwesinye isikhathi nxa umuma usufikele isizathu sokuthi vele uhlezi ngokusikuluzwa physically. Suka la bantu bakho la bathanda kangaka besihlala laphana. Baningi abantwana, abantu abakhulayo baphelele behlezi lo mzali ongumama laphana. Abakhulise kuhle abantwana bathele babe ngabantu.
Ye, sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uInos Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ye, ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umama uSakhile Liline uMadube. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Womanje ke sike singene kwezabatsha.
Yebo yebo yebo, thakaso muhle simpapo muhle, yikudibana nokuhlelo labasakhulayo, ngingu Michael Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo, lapho okulababalisi abatshengiselayo, betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama tuition fees khanya nganabalayo. Unjani buti?
Ya, ngiyabonga buti wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema primary schools njalo ama secondary schools.
Lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality. Iquality education iya-include izinto zokuthi umbalisi laye ebekwanise le-energy ele-passion. So kunzima ukuthi sithole iquality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo. Khonokho kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezithiyene. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza thinta na ikusasa lelizwe?
Lele qiniso, ngoba lapho sesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika e-space, but thina ngeke siphuphe ngokuya e-space futhi labantwana abangakayi esikolo. Kanti uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa nxa sibulala i-education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele baye yenzeni kusiyafika lesikhathi?
Lesi isikhathi esinqoka elizweni lethu, ngoba this is one of the biggest crises sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshela ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyalayo. Akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi banama-solutions elizwe lethu. Mina engi-encouraged abazali bekwenza ikuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe le-stake siyenze ama-decisions. Lo hulumeni, ngoba uhulumeni acasa ukuthi yena iyazisebenzela, kusho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena, ngoba thina suba included. Nxa umuntu elithwa ukuthi ebe yi-representative, kumele ebe yi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiatives. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqase ukuzibhakela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phosela amazwi akho.
Siyabonga, ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni, and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Thakazo muhle selugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese luqiba ngo-9 PM ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwaneloko lamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Yoko manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya, igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo, ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika-52, lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuleziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lokho. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lema-university, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufunda ezinye ezitshiyeneyo ukuze sithole lokho kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emuntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, bendlule ezikolweni abanye kabayanga, kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi badulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yikho ukuhlakanipha khona lokhu, bekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Naphezulu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kula muntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemseni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu wabalakho ukuzwisisa ukuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule, mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lo musa kumbe abe semseni kwalaba akhulelabo. Kuqakathekile zihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye sizinanzelele ukuthi kathi sisilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakanipha ngithilo yiloo lalowo olengqondo esebenzayo ngayijulisa adinga ukuhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali phandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi nokuhlakanipha lobu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo, sithanda ubonga isibo zempilo esinaso sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi sithi ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla uhlale lathi kusukela manje uzobona phakathi amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntukameli Nkomo. Asihlanganeni ekuseni kusasa uhlelo olufanayo. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube.